Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Chona njani zulugandaba hola mgela imsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 11 Ncwabakazi 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje liyaqhubeka lisehla inani labahlaselwa ligciwane le coronavirus elizweni. Izakhamizi zakobulawayo zithi zidlela evalweni ngenxa yobugebengu obubangele ukufa kwepolisa kanye lezigebengu ezintathu ezidujulwe ngamapholisa.
Kukhanya phakathi kwawo amapholisa bakhona abanye babo abavele beyizidlova njalo beyizigebenga ngokuzalwa.
Kambe unkosikazi kamongameli unkosikazi Auxilium Mnangagwa engaba wathola isicoco ngakwenzayo empilweni zabantu na kumbe ngokomdeni?
Lo mhlawumbe ngumsebenzi esingawubona usenziwa ngomama mhlawumbe abangamakhansela kumawadabo, hayi ukuthi ufirst lady suge eHarare esiyemaphandleni esiyapheka izithwala.
Umhlabeleli uSkhosana Buhlungu ukubulawayo lamuhla lapho apheka khona idlalade elitsha. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Abantu abahlaselwa ligciwane le-coronavirus lokhu lisehla kancane kancane. Kulabantu abangamachumi amathathu lanye 31 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha luthi ngasikhathi sinye kulabantu abangamakhulu amane 405 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Kumanani awethulwe izolo kulabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi alichumi lanhlanu 15,178 abahlatshwe ijekiseni yakuqala e-COVID-19, okulinani elehle kakhulu nxa kuqathaniswa lensuku ezisanda kwedlula. Zakhamizi zakobulawayo zithi zidlela evalweni ngenxa yobugebengu obubangele ukufa kwepolisa kanye lezigebengu ezintathu ezidujulwe ngamapolisa e-Four Winds ngeviki edluleyo ngesikhathi zizama ukuntshontsha. Ipolisa leli lidujulwe izigebengu ebezizama ukubamba usiphatheleni elokitshini leluveve ngomvulo. Inkundla yendaba zobulembu e-site ithi esinye salezi zigebengu sidujulwe ngamapholisa safela enzikini yedolobho e-Unity Village. Inkundla le ibika njalo ukuthi kulamapholisa amabili amiswe emthethwandaba izolo esetheswa amacala okubamba inkunzi ehlomile. Amapholisa la nguBongani Mpofu loDalubuhle Ndlovu, bona ababotshelwe eBeitbridge bezama ukubaleka elizweni. Amapholisa athi izigebengu ezihlasele eluveve laseFour Winds zivele kwele South Africa lapho ebezicatsha khona. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawa yeProgressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Sinhlanganiso yezakhamizi kuyasidanisa njalo kuyachaqisa umzimba ukuthi sokulabantu abakuthatha kube into encane ukuhlasela babulala abanye abantu. Ngokunjalo ke siyakhuthaza izakhamizi ukuthi ziqaphele njalo zivule amehlo lendlebe zingezwa kulabantu abanjalo, baphangise bazisane njengezakhamizi bavikele lamapholisa.
Kulamaqembu amabili awezigebengu lezi abikwa evele kwele South Africa evele ehlose ukuzobamba inkunzi khona ngapho kobulawayo. Ungathini ngalokho?
Ukuganga lokhu kukhanya imithelela yakhona ivelela kulaba abantu asebefunde ubugebengu lokuba imgulukudu nxa beselizweni lakomakhelwane leSouth Africa. Ngokunjalo-ke kutsho ukuthi sebekunanzelele ukuthi lapha kobulawayo leZimbabwe nje jikelele kulula ukuthi bafike benze ubudlova lobo bekwazi ukuthi abantu beZimbabwe bathwala imbhobho kayisiyo mvamisa ngokunjalo ke sebathola indawo yokudlalela bephuca abantu imphefumulo yabo lezi zinto zabo abathe bazisebenzela nzima siyinhlanganiso ke siyakusola kakhulu khonoko okwenziwa izidlova lezi ngoba sokuveza sobala ukuthi abantu bakithi sebephakathi kwengozi
Amapolisa ayiwo alomlando wokuvikela uZulu ngokulwisana lobugebengu obunje lawo akhanya amanye awo engasathembekanga ngoba akhona amiswe enkantolo yesetheswa icala lokubamba inkunzi ehlomile ungathini ngalokho
kukhanya phakathi kwawo amapholisa bakhona abanye babo abavele beyizidlova njalo beyizigebenga ngokuzalwa basuka bayecatsha ke ngemva kwaleyo uniform yamapholisa kodwa ke umfukula wabo wokuganga usuka uvele masinyane khonoko ke siyakhuthaza ukuthi amapholisa aqinise isandla abantu babambane ukuze izigebenga zonke lezi zivalelwe njalo nxazitheza zavalelwa kazihlalo kwesikhathi eside zingakhitshwa masinyane ukuze impilo yabantu beZimbabwe iphephe kukhanya ubugebenga lobu buya bumemetheka ngemihla yamalanga ngokunjalo ke sikhuthaza ukuthi amapholisa akwaqinise umthetho awaqinise isandla kube sokusithi ke abenkantolo labo nxa besehlisa umbebe bejezisa laba bantu baqinise isandla ukwenzela ukuthi kube ngumzekeliso kwabanye abangabe befisa ukuthi bakwenze khonoko ngoba abantu beZimbabwe abantu bokubulawayo abasekho safe
umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo Unkosikazi kamongameli welizwe uOxilia Mnangagwa ngomunye wabaphiwe izicoco zokunanza imisebenzi abayenzela umphakathi umongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa bakhona abakhononayo besithi unkosikazi kamongameli bangamelanga aphiwe isicoco ngoba lokhu sokululaze lezi zicoco. Siqoxe lo mkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eZim Imbokodo unkosazana Victress Mathuthu saqala ngumbuza ukuthi ukubhodabhoda ngelizwe okwenziwa ngumkamongameli ephekela izakhamizi isitshwala esinda izindlu lokunye okunjalo njalo akusikho na okumenze wathola lesi sicoco
akusimsebenzi wakhe akusimsebenzi osezingeni lakhe njengomnkosikazi kamongameli akusimsebenzi wakhe lo mhlawumbe ngumsebenzi esingawubona usenziwa ngomama mhlawumbe abangamakhansila kuma-ward abo hhayi ukuthi u-first lady asuke eHarare esiye emaphandleni esiyapheka izithwala simbhekelele ukuthi njengomama welizwe abe ngumama osenzela izinto ezizavusa ilizwe leZimbabwe abe ngumama owenza izinto eziza ukuthi ilizwe leZimbabwe liphinde lisimame umnotho ubuyele ndaweni yawo esiyazi ngakhona eZimbabwe yakudala hayi ukuthi abe siyapheka izithwale bonisa ngamandla buyanga belizwe laseZimbabwe yebo kulungile ukuthi abonakale ebantwini kodwa kangabonakale siyapheka izithwala abonakale siyavula izibhedlela abonakale siyavula mhlamba amakliniki aphinda abonakale maybe siyavula izikolo nothi uthabonakale siyapheka izithwala
nxa ukhangele indlela aziphatha ngayo unkosikazi kamongameli Mnangagwa umqathanise unkosikazi kamoya Hurupati Mkabe umehluko okhona ngonjani
mina angiwubona umahluko phakathi kuka nkosikazi uOxilia Mnangagwa lonkosikazi uGrace Mugabe bobabili baba ngo first lady abangakwazanga ukuthi bakhuthaze omongameli kade bengabayeni abangabayeni babo bonke ukuthi bayenze okungcono ngelizwe leZimbabwe ngokunjalo nje mina angiwubona umehluko omncanyana ongabukhona yilokho ukuthi unkosikazi kamongameli Mugabe waye ngumuntu owaye dume kakhulu ngokukhuluma ukuthi lento zonke ayezikhuluma waye ngalandaba lokuthi zifika zinjani ebantu zibe njani ebantwini aye ezitsho kubo wayekhuluma nje loba yini njalo uGrace Mgabe udume kakhulu ngokuthi uke waba ngumuntu obekuthiwa uyadelela kakhulu sike sambona futhi lapha fike khona lapha eSouth Africa wazi waba lecala lokuthi usuke wachaya intombazane kade akade ithole ilo mfana wakhe ngalokho nje yena uGrace Mgabe ngamuthi ukuthi ube ngu first lady obengeke sithi uwenza isibonelo esihle ebantwini baseZimbabwe kumbe ebantwini abangomama baseZimbabwe asiyibonanga into enkulu ethena yenzileyo ngaphandle kokuthi azwakale ngokuthi kusasa usethe usephukane lomunye wathi kusasa useyenza ukuthi azange sibone izinto loba ukuthi sizothwa ubonakala nje ehamba yedwa ezindaweni engahambi lomongameli umgabe yebo unkosikazi uSilvia Mnangagwa ngoba uyahamba lapha ebonakala emaphandleni engahambi laye umongameli uMnangagwa ehamba yedwa kodwa ekusizeni ukuthi kulungile izwe leseZimbabwe bayefana ngoba laye unkosikazi uSilvia Mnangagwa lokho engenileyo nje asilibona utshintsho lokuthi hayi sokulo first lady omutsha lomongameli omutsha ukuthi hayi sebeza kwenza ngcono kodwa ekusizeni iZimbabwe ayikho into abayenzileyo bonke bobabili esizileyo ukuthi iZimbabwe kumbe iqhubekele phambili ngoba la manje sisayibona iZimbabwe lokho lapho uGrace ayichiya khona esesengu first lady la manje sokunguye umama uSilvia Mnangagwa isiZimbabwe saselapha siboni intshintsho
unkosazana Victrice Mathuthu ngumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane ezim imbokodo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa
lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC
kwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leHerald lithi izikolo kazisoze zivulwe ngesikhathi ilizwe lingezelelwe ngamaviki amabili ukuvalwa phansi kwemigoqo yelockdown. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kube lokuzamazama komhlaba iearthquake echaye eCaribe ngomvulo emadabuka kusa. Ukuzamazama lokhu kubikwa kufike endaweni zeBinga ngesikhathi sehola lesithathu ekuseni. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani basakazi beStudio 7 siyabonga indaba elisethulela zona lisinika lethuba lokuthi sikhulume lathi sikubonayo ngiyezwa omunye umuntu lapha ukhuluma ngokuthi singakhulumi ngokwehlukaniswa kwelizwe ilizwe kalehlukaniswa ngoba vele la lingasilo lizwe liyiwala ilizwe leli lahlanganiswa uJohn Cecil Rhodes ngoba ebona ama natural resources asemathebeleleni ukuthi aza kwenza leli lizwe li njalo uQueen Victoria owayekhona ngaleso sikhathi wambuza wathi kungani ufuna ukuhlanganisa leli lizwe wathi ufuna ukulihlanganisa ngoba ebona ama natural resources asemathebeleleyo so ilizwe leli vela silolizwe liyiwani singakwesabi lokho njalo singalwisibanga lokho ngoba yinto ekhona lama British ayayazi kasikhulumisane kuzwisiswane kufakwe imingcele eyayiveli khona ekuqaleni ukuze singahlalisi ulusalo ukuze omunye umhlobo ungacindezeli omunye umhlobo yiyo into eqakatheke kakhulu leyo singahlala singacindezelani akusoze kube lokulo kodwa ubulwa kuphephethwa yikho lokhu ukuthi kuba lomhlobo obangcono kulomunye bantu bakithi singakwesaba khonoko izizukulwane zethu zizahlala zicindelezelekile njalo asifuni ukulwa thina ukulwa siyakuzona sifuna ukuthula kodwa ukuthula kufanele sikuthole bes kulumisana kleze tebuli sichela ni kini sinigana ama fek omunye la ise tulo wako omunye la ise tulo wako kunga liyo yabo
Studio 7 linjani linjani ngezindawo ngezindawo na atina siya pila loba singa fukana kase mina ngevele Plumtree olo kulumalo ngilesi manga isi wani ngotaba lama sela achoncha pakati kwe dolobu agrikeza ama shopu pakati kwe dolobu ukuthi bagqekeza isikhathi bani kule curfew phakathi kwedolobha amapholisi abe patrola ngathi I don't think amapholisi uma engapatrola edolobheni the way abapatrola emini ngakhona ukuthi bahamba bengela labantu emashopu bedinga ama-mask I don't think ubusela lobo bungabakhona lobo ngiloko ngikhala futhi Studio 7 asikhathi sizwe likhulume ezethu indaba siyacela like likhulume nathi ezethu indaba abantu beke bezwe likhuluma ngePlumtree uphume uzoyedwa kondolwane sokutshontshwa ngemibhobho khuluma ngobusela okwenzakala daily but nankuke kwenzakala phakathi kwedolobhu ayikhona ngapho kulamalayithi khona hayi siyacela ke lesi adresebe sikhe sizwe sibili ukuthi u-station commander wamapholisa yena uthini ngoba lokho sokuhlupha lokho sokukhathaza sibili kutshontshela abantu abangenani abazizamelayo njengakathesi asisakwazi phela ukuthi uma kunje kumbe sokwenzakala daily njengoba amapholisa akhona layo engabantu abahlanganisa kanjalo uyathola ukuthi abaselandaba Studio 7 sicela ke sikhulumele labo siyacela
awusanibonani sanibonani ku Studio 7 okhulumayo idiwa lika Mambo ethangane kosikhobokhobo besicela ukuthi ube kuyayenza sibambaneni bantu beZimbabwe sobonene ukuthi siyakhipha isitha esizani PF sibambaneni kakhulu ngoba abantu laba basebenza 3 months phakathi kwe 5 years manje sokuyavotwa kuyathi sokusele 3 months benikeza abantu okungama rice lokungamafutha okuncane iqeda libe selisithi iyasebenza izani PF akulalolu lalezi zimoto eziphiwe izinduna akube yizi izinduna mazifuna izani PF zivotelele zona abanengi abafowethu bagcwele emazweni abanye South Africa kuphi kuphi Botswana akulampila kahle eZimbabwe so asiboneni ukuthi izani PF iyaphuma manje isitsotsi lesasinanzeleleke iphume ingabi nechance ngajabula le audio ma ingafuni angayethuselwa izani PF avote lapha afuna khona ebonta ngapi thola ukuphila ngajabula mpela mayifundwe le audio
salibonani ku Studio 7 hayi thina singogogo abahlala eLower Gwilu ward 7 hayi into ezikhulunywa lapha ngombono wethu thina sizwa ubuhlungu kakhulu ukuthi nxa abantu bezaphiwa izimoda zokuthi ba disturb labo kungamabandla okuncane lokhovile kayisikho ukuthi kumele izifiso zabantu kumele izifiso zikamnangagwa sibuhlungu kakhulu bangabona abantu bethule bathi abantu bathulelana abantu bathulela khona ukuthi babone ukuthi akusela ncedo besaba khona ukubulawa khona ukuthi uyabulawa ungakhuluma iqiniso ngabantu abanjani amaprofesa sibili abangela ngqondo zokuthi bafuna ukukhipha ilizwi edakeni babe besiyaphiwa izimota zokuthi babe bona bevotela umuntu ukuthi babone ukuthi yena uyasutha yedwa labo njengoba kathi sebazagijima ngezimota lezo abantu behluphekile elizweni kathi sabantwana bagcwele ilizwe lonke leli umhlaba wonke bayafa kumbe ukuthi bona kabafilwa thina sibuhlungu kakhulu ngento abayenzayo bona obokungamabandla konke khona okungu-16 osokuphiwa izimota zokuthi khona bona baphile ilizwe lisifa ababoni banjani abantu bezimbabwe babulala ilizwe ngaboma abanye bangcono bayakwazi ukuthi idemokhrasi yabo yayimazweni abo iyasebenza eyalapha kayisetshenziswa idemokhrasi kusetshenziswa ukubulawa abantu ngakhuluma iqiniso sibuhlungu jonga
livuka njani basakazi abathandekayo liyasakaza lisakaza indaba ezinhle ezimnandi likhuluma losamethembe lapha ophuma elupani khonaphana kwamabhumi bese ngiqansa khayela ematetini thanda ubingela wonke nje ematetini laphana esigabeni sakomanzini ngithanda nje ukuthi ngithi izihlobo zami ubaba umnanga khonaphana eish kulezi thembiso azithembisa kakhulu ngesikhathi efuna ukuhlala esitulweni laphana ngitsho lokhu kodwa akwenzileyo ngitsho lento eyodwa oke uhlaleleni njengoba uyazibona nje live ukuthi kakwanisi nawe uyatshiyela abakwanisayo bezama ukuthi benze ngcono sithwele nzima emazweni lapha sithwele nzima sizwa abantu okuza isixotshaniswa ngabantu kusuku zonke hayi hayi sokwenele
ya emaya madoda kithi linjani ngiyacela ukubuza lapha madoda kithi into engiyibuzayo nansi ngise sigabeni semagwadi lapha owathelo uthi fami ngubhango ngile nkinga enkulu kakhulu usobhuku wakhona esingwa enguye kuthiwa ngu-Obed Moyo ngiye kuthiwa nguyetisobhuku futhi ube walowo wasephiwa futhi isikhundla samavidiko kuthiwa nguthiwa amavidiko into mayisayo uthi khona mina ngingakhulumeli ifusi likakhulu uthi ifusi kakhulu ngingalikhulumeli kodwa yena uvalile amasimu kayise logogo wakhe labo anti bakhe abavala nga ngisiza ukuthi khona ngumvidiko uthi kwabanye iswele by 70 kodwa yena ungathi ukhangele iyadi yakhe kusho ukuthi ngathi khona iyachaya ku-200 by 400 otherwise ngiyirafuli khonapho inkulu kakhulu kodwa kwabanye ukuthi khona kufuneka iswele by 70 nga isiza kithi kimi ngapha uthi yena ifusi likanyemu na ukhulu wami ngunyemu sibili ngunyathi uthi ifusi likanyathi yindawo yamadlelo ezinkomo so ke unyathi lo njengoba ngithi ngukhulu ulabafana lesizukulwana ulaso esiningi kakhulu ukuthi khona esinye ngibona indawo umhlaba kawunabuluki angikwazi khona bazathatha ngamasimu nga ekhuma futhi yena uthi yena laba ngalamasimu bazaginga manje sengizibuza nga yena kuthiwa ngumvidiko yakuthiwa nguyetisobhu nga engathi bazaginga ebantwini bakhe abantu bathi ntoba bazaphephela ngapi lapho inovalo khona ayi lento khona bakithi ke lingincedisi ngiyakwazi khona lingaphaphisa lokhu bakhona abangancedisa ngefusi ngoba uthi khona ukhulunyemu wathiwa engafa yena lensimu yakhe ifile ye lina lifuna ukuhlala lilinde emangcwaba kodwa yena lapha khona amangcwaba ngibo walindile waqamelile kafuna abanye beqamela amangcwaba ayezihlobo zabo yabo amamisa msemani ngakhulu ngixolele
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika usebalukhulu wedolobho le-New York umnumzana Andrew Cuomo usetshiye umsebenzi phezu kodaba lokuhlukuluza abesifazane alethweswayo. Kolunye udaba ugatsha lwezempilakahle luthi lukhathazekile ngenani lezingane ezibanjwa igciwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi kulabantwana abafika phose inkulungwane elikhulu 100,000 abasezibhedlela behlaselwe ngumkhuhlane we-coronavirus. Ngokunjalo odokotela abelapha abantwana bakhuthaze uhulumende ukuthi aphange avumele ukusetshenziswa kwejekiseni ye-COVID-19 eyabantwana abaphansi kweminyaka elithumi lambili 12. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngodaba lwe-coronavirus.
Iquestion enkulu yiyo leyo ukuthi kanti igciwane leli ligciwane nje eleqayo from enyamazaneni langena ebantwini noma ligciwane elacreatwayo kuma laboratories. Kungenzeka ukuthi ligciwane elacreatwa not ukuthi i-intention yakhona kwakuyukuthi lisetshenziswe ukubulala abantu kodwa uthole ukuthi mhlawumbe kwakungama-experiment ukuzama ukubona ukuthi igciwane leli lingakwanisa ukuzitshintsha okunganani njalo futhi kunganidakala ama-vaccine anjani ukuthi alwisane lalo. Then kungenzeka ukuthi kwenzeka i-accident maybe omunye wama-scientists la esebenza ngalo lamngena and then layo waselidlulisela phambili enganakeleli ukuthi usebanjiwe ligcwanele. So mina ngingathi ngindaba mbili ekuthini ngibelieve ukuthi gcwaneleli kungenzeka ukuthi la-creator whether ukuthi la-creator ukuthi libulale abantu noma lapheka ngemisteki kuma-laboratory abo lapho belilungisa khona yikho ngingakwaziyo ke lokho. And I think kulama investigation aqhubekayo nge-Wuhan Virology Institution ese-China lapho ocatshangela ukuthi igciwane leli laphuma khona. Ama-variant la sizowabona etshintsha esiba maningi futhi ngokuya kwesikhathi abantu bengavaccinatwa lalo lilokhe lispreada kusho ukuthi lispreada liyabe lilokhe lalo lizitshintsha li-adapta ngoba ekugcineni i-virus leli lalo i-intention yalo akusikho ukuthi igciwane leli liyabe lifuna ukubulala abantu lona igciwane leli lalo lizama ukuphila.
Ngokubona kwakho kuzenzakala yini ukuthi
igciwane leli ligcine lingasekho nxa kuyukuthi abaningi bayahlatshwa kumbe sizabona liqhubekela phambili njengoba lokhu lithiwa liyaguquka.
Inkinga enkulu kakhulu esiyibonayo ngabantu laba abadawutayo abangafuni ukuvaccinatewa for ama-reasons ahlukeneyo. Abanye abathembi isayensi yakhona, abanye ngababhiliva kuma-conspiracy theories ukuthi ivaccine leyi iyalungiselela ukuthi iphungule i-population emhlabeni. So as long as ukuthi abantu abangakholelwa ekuthini igciwane leli liyingozi abangafuni ukuthi bavaccinate, sizobona igciwane leli liqhubeka lispreada njalo litshintsha along the way. So mina ngokubona kwami igciwane leli into esizogcina siphila layo iminyaka yonke, and kuzomela ukuthi abantu bahlale bevaccinatewa until kuze kube labantu abavaccinatewe enough ukuthi sithole lokho abathi yi-head immunity. Lapho abantu abaningi mase bevaccinatewe igciwane leli yabe lingasakwazi ukuthi li-continue lispread, and njalo imizimba yabantu iyabe isiqinisiwe, ama-immune system abo isiqinisiwe yila ma-vaccine ukuthi sikwazi ukulilwisa igciwane leli. Kodwa ukuthi lizophela dududu angiboni mina liphela, ngoba ungakhangela imikhuhlane eminingi efana labo AIDS, igciwane le-AIDS even nanamhlanje alizange liphele, kodwa abantu sebekwazi ukuphila lalo. As long as abantu bevaccinatewa lingabi igciwane leli lingasatholi ipower yokuthi ligulise abantu libabulale, kodwa sikwazi ukuthi silikho ntene ngezinye indlela sizophila lalo, kodwa sikwazi ukusurvive lalo lingasibulali.
Umnumzana Dan Moyo isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa leStudio 7 ecingweni esesabelweni seVirginia. Umculi wenkayi uSikhosana Buhlungu uthi olubhekise kobulawayo lamuhla ekuseni ukuyacindezela idlalade lakhe elitsha encedisana lomunye wakhe uMadlela Sikhobokhobo. USikhosana wathola isicoco emncintiswaneni weBulawayo Arts Festival ngomnyaka odluleyo njengomculi olodumo. Asizweni exoxa loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Ingoma ozirekhoda uzingayo?
Ngiyarekhoda ingoma ezingu-4.
Kuvela uzitshaye kumbe ngezinye ezintsha?
Akezintsha, ngizitshaye, ngizidlalisa kodwa kungazikhethi. Enye ngiyatshaya nomfana kaMadlela.
Kwamba ema pusini, lapha bahamba bantata kona.
Leo ke ingoma uthiwa kumnandi la eka Sikhosana buhlungu ehamba lesikhosana band besilaleleke ingxoxo ayenzele osithandekile mhlanga we Studio 7 esenkayi. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Izakhamizi zakobulawayo zithi zidlela evalweni ngenxa yobugebengu obubangele ukufa kwepolisa kanye lezigebengu ezintathu ezidutshulwe ngamapolisa. Sigqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.